nami sembona ngathi hayi undoda akakambi kuhle lapha umdala u-vice president. Ngibona ngathi usethatha sibili lapha undoda Sanders lo uyathatha sibili. Ngibona ngathi abantu sebengathi bafuna ukuvumelana nokucabanga kwakhe lokho akucabangayo abakubiza bathi i-democratic socialism yona le yakhe le.
Manje ngibona ungani engamelana na lo mongameli Trump amnqobe.
Ya, abantu nxa bangalandela ngoba angithi khonoko lakho okuphuswa democratic socialism yikwethu phela. Yena kasho njalo utsho okwakhe la akucabangayo ukuthi ufuna ukuthi izinto zijike zibe njani. Mina ngibona ngathi angamelana layo ngoba angithi uzaletha-ke manje ezinye izinto eziphathelana lakhona lokho akucabangayo akubiza ngokuthi kuyi-revolution. Ngoba ngathi ngiyakhangela ngibona ngathi abantu abatsha bafuna ukuvumelana laye ukuthi akube lokunye okungathi kuyaguquka kulokho kuzenza into ezifana nayo iminyaka ngeminyaka.
Kodwa uZulu yena mathupha singasabali abasakhulayo ubona ungani uzemukela yini indlela le efuna ukuthi uMnumzana Sanders isetshenziswe ukubusa ngayo?
Kuzamele ukuthi ahlale phansi ayikhazise kuhle ukuthi utshone konke khona lokho i-health for all. Ngoba mbona ngathi into enkulu kakhulu engathi iyamkhathaza engathi izamkhathaza yikuthi ubiza yona le i-health for all. Kodwa kungakhangela uTrump wesibekile in 2 years, 3 years ukuthi abe le health system yakhe. Angithi wayethena ekhampena wasuzahlafike masinya njalo aqhakaze lokhu i-Obamacare yamehlula. So kungathi kulobu buzima khonapho ngoba layekala lutho esandleni ngale. Kodwa lo uyaletha yena okwakhothi yena nayi-healthy for free. Ngoba akusoze laye uTrump alethe okunye okuphambeneyo. I-Republicans zazi kumajority ezibambe wonke izindlu zombili behluleka ukubuya le health care angayibiza ngokuthi i-Trump care namhlanje.